Sibhoda lapho kufanele kube lama by-election, ama polling station asekhona asefakiwe lapho okungela ama buildings khona, kufakwa ama tent ezethu, amapolisa la akhona khona buda lima sikhale labantu bahambe bayevota. Kodwa okuyiqiniso ukuthi sike saba le program ekuthiwa i-road show kule mpelasonto edlulileyo. Sibhoda kulezi ndawo lapho kuzavotwa khona, sinaze bekulabanye abantu akade vele bengazi ukuthi kule by-election. Xa umbuze mali kanti lapha likhuluma nge-by-election kuyini lokho? So-ke kwasithithenga sokuthi kutho ukuthi abantu basebezilungiselele, kodwa eqinisweni bakhona baya bangaziyo. So-ke sibona ngathi i-road show liyana la incedisile ukuthi ivule abantu indlebe, abantu bakwazi ukwenzakalayo. Kodwa siyakhuthaza abantu ukuthi abahambi bonke bayevota.
Nxa sesikhangela ama-polling stations lawo eseliwabona ukuthi akhona, kulokuthula kulabudlwangudlwangu kumbe abantu abangabe besethusela abanye?
Ngilakhuluma ngoBulawayo, ngingazi ukuthi kwenzakalani kwezinye indawo emaphandleni. Kodwa koBulawayo kulokuthula, asikabona abantu nje abethusela abantu. Kodwa ukugange ngathi ngikunanzelele lathi nxa sibhota bhota bhota kulama-flyers la befakwa, ama-posters la afakwayo, abantu abazavotela ukuthola kwezinye indawo ama-posters lawa adatyuliwe. Lokho ngikunanzelele. Amanye wathola ukuthi nje afike ahlonywahlonywa, umuntu efike ehlabahlabe lapha nethe lapho kulelihlo khona lemlonyeni. Yikugange ngikubonileyo khona ukuthi abantu sebakhuthaza ukuthi abafundi ukuthi nxa kuthiwa kule-election bahloniphe, bahloniphe lo mthetho. Ungaphambanisi iposta omuntu hambe uyovotela umfundi, akulilungelo lakho. Awusubonakala usuthemba ngamflaza abanye abantu kumbe ngama-posters. Khona kubana yikugama, akukho emthethweni lo muntu engabotshwa. Nxa sibile ngananzelelwa abantu uyangena ejele. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangakwenzi khona ngomkhuba omubi.
Ukhulume ngabanye abangaziyo ukuthi kulama by-elections, lilokhe likhathazekile yini njengabahlali bakoBulawayo ngohlelo lwe-delimitation ngenxa yabantu abalushwana ababhalisele ukuvota?
Kuyadanisa ukuthi sinaze ukuthi iBulawayo lezi indawo emathebelele ngoba ngasikhona ukuthi le mathebelele sikhangelele ukuthi layo ibincediseke. Okudanisayo ukuthi abantu laba sebethe bahamba bayabhalisa ukubana bathole ithuba lokuvota bangene ku-voters roll, iinumber zethu zikhanya zokuziphansi kwezinye indawo khona bakoBulawayo lakwezinye indawo emathebelele. So-ke lathi njengezakhamizi silohlelo liqakathekile lama ama-civic organizations lapho esincedisana khona lezethu ukuthi abantu abahambe bayevota, bahambe bayebhalisa ukuvota. Kanti sikhuluma kanje lanxa i-blitz leyana yedlula, kodwa abantu sebesiba encourage ukuthi abahambe khona ngale farm owner bayezama ukuthi labo baregiste khona ngayo kwenzela ukuthi kungabi lohlupho, ngoba nxa singananzelelanga kule ngozi yokuthi singagcina silahle izigama ama-costumes. Even kathesi kuliviki ephelele obesile road show sihamba sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayevota ku-by-election. Kodwa kunye abesikumqoka bekuyukuthi abantu ababeleqiniso ukuthi bayarethandala ukuvota. Njalo siyathaba ukuthi sizakuthiwa kule ndaba lezithuba ezizathathwa kanti sihulumente ozakhupha ama-centers efake izithuba ukuthi abantu bathathe izithuba. So sikhuthaza abantu abasha bathathe izithuba, besuke kuthatheni izithuba bahle bahambe straight bayerejiste ukuvota. Lokho siyakukhuthaza kakhulu ukwenzela ukuthi imakebhele ndingalahlekelwa ngamanye ama-constituents.